umsika wesabelo owe Victoria Falls ethiwa yi-VFX wasungulwa nguhulumende ngoba kwathiwa yindawo eqakathekileyo yokuthuthukisa umnetho abayithi yi-Special Economic Zone. Indawo leyo kuvame ukusetshenziswa izimali zangaphandle ngoba kulizathekeli lezivakatshi ezimbalwa. Hathi mina ngibona i-Victoria Falls ilophawu lokuvakatshelwa, hathi olamabhizinisi aqondane le-industry. Ha, akulazithelo lapha.
Kungabe kusitshona ukuphatheka kwamankampani la ahlelwe nguhulumende kungalethela inotho yini elizweni?
Umsika wesabelo we-Victoria Falls wawusike wavalwa okwesikhatshana ngoba osobhizinisi babesetheswa amacala kumbe icala lokuthengisa imali yangaphandle emsikeni omnyama ongekho emthethweni. Ngibona ngathi mina amakhampani la akhulunywa la yiwo labana bavele bebele zabelo ezangaphandle kwelizwe, singathi khona ama-external stock ama-shares angaphandle. Lokhu ukuthi bavunyezwe ukuyaqalisa umsika wakhona kuyindlela kahulumende yokuthembisa abangaphandle ukuthi umumo wezamabhizinisi sumi kahle.
Ngendlela uhulumende aphatha ngayo inhlelo zakhe, singakhangelela ukuthi i-stock exchange leyi ilethele ilizwe inzuzo kumbe kuzaba lengxaki.
Umsika wesabelo esingathi khona i-stock market uthuthuka ngethemba labathengi labathengisayo. Hathi mina ngibona ngathi ubanjwa kwamalungelo kaZulu eZimbabwe, ukuphathwa kuhle kwezigulane zomkhuhlane we-COVID, imithetho evikela ukungaphunyiswa kwemali, lakho konke okungathi umbalwa lokhu amapholisa abo kuyinkinga. Kukanti njengoba ngitshilo uphawu le-Victoria Falls ngolokuvakatshelwa, hathi ama-industry, ha, angibona ngasuze kube lezithelo loba bangazi bavule umsika wakhona. Abantu nje bavele bajayele khona ukuthi umsika wemali useHarare kumbe ukobulawayo.